VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla zilichumi lantathu kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
silala ngokuthula ulwe kulwa okulungileyo. Thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalele ePalamende unkosikazi Vimba Tsvangirai Java, yena obhubhe ngomvulo.
Bathi siswayiphi icash vele kayikho,
kodwa into ebuhlungu kakhulu ikuthi thina sakontributele imali kuma-user lathi, so sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office, kodwa isikhathi esiningi siyaxoxa ngamamanager akhona bethi hamba nini, and si-ill-treated, vele sibanjwa njengenyamazana.
Abakumpentsheni batshengisele ngokuthula phandle kwama-ofisi ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA kobulawayo namuhla. Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yezesa ikhweze uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi yalufaka kuzinga lesibili uphase 2. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene lamhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa obengumeli weGlenview South edalele ePalamende unkosikazi Vimba Tsvangirai Java, yena obhubhe ngomvulo ngemva kokulimala enkozini yemota eyabulala abasekeli beMDC ababili ngenyanga edluleyo. Lengozi yenzakalela eKwekwe unkosikazi Tsvangirai Java labanye bakhe bevela kobulawayo. Kubika uGibson Bebe.
Abasekeli bebandla leMDC babuye ngobuningi bezovalelisana nomuye embuthanweni obugoqela iziphathamandla ezinjengomkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Jamisa, abaseli bakhe umnumzana Washman Ncube lo mnumzana Thandai Biti kanye lo meya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba. Umkhokheli welinye lamacele weMDC unkosazana Thokozani Khuphe laye kanye lomlawuli wedayile eParliament webandla leZANU-PF u-advocate Jacob Mudenda lezinye inkokheli zokholo kanye lengatha ezishiyeneyo elizweni nazo bezikhona emfeni. Isimo enkundleni besiveza ukudana okukhulu, isikhulumi esinye ngasinye siveza ubuhlungu bokulahlekelwa yintombi ekade ithembisa ukuthi izakuba lela kusasa libukekayo kwezombusazwe ngoba besanda kukhethwa ukuba ngenye yenkokheli kuhlangothi lwabesifazane kubandla leMDC kukhetho lweCongress olwenziwe kumaviki amalutshana adluleyo. Unobhala ogatsha lwabasha kubandla leMDC u-Osalos Siziba uvalelise omuye esithi bazaqhubekela phambili ngephupho lakhe lokulwela intsha elizweni.
Sidilala ngokuthula ulwe kulwa okulungileyo, thina njengabatsha sizaqedisa ukuhamba kwethu ukuze ke ukukhululeka kwabantu beZimbabwe kubuye kithi.
Uqhubeke wathi ibandla leMDC lilahlekelwe ngumuntu wayelesipho sokududuza nokuqinisa abayabe behlukuziwe besesibhedlela loba emajele bebotshelwe ezombusazwe.
Uvimbayi bengumuntu othanda ukubambanisa abantu, ikakhulu kithi abatsha. Uyakwazi ukuthi abatsha i-energy nengi kakhulu, so kufuna umuntu ongakwazi ukulimisa. Uvimbayi bengumuntu okwazi ukubambanisa abantu njalo ube ngumuntu onceda abantu esikhathini zokuhlupheka ikakhulu ngendaba zemthandazo njalo lokunceda ke abatsha bethu ke abahlukuluzwa izanu esithi social psycho support ukuze abantu ke bekwazi ke ukubuyela ke esimeni sobuntu.
Umsekeli kamkhokheli we-MDC uMnumzana Washman Ncube uchaze umuyi njengentombi eyayizithobile ikhuthele njalo iqakathekisa uNkulunkulu.
Lamhlanje siselebreta impilo kabimbayi Tswangirayi Jaba, intombi unfortunately ethethwe masinyane engakaqalisi lokuqalisa ukusebenza umsebenzi ade sezikhethele wona, esikwaziyo ukuthi loba njengoba waye ngumntaka President uTswangirayi yena wayehlale ngumuntu ozehlisileyo, umuntu ozibeka phansi, umuntu olenhlonipho. Wangebe wabakwazi ukuthi izibulo likaTswangirayi ngendlela ade ziphethe ngayo.
Kunjalo nje inkokheli MDC ithi ikhathazekile kakhulu ngokuziphatha kwabanye abasekeli balelo bandla abathethise inkokheli zamanye amabandla wezombusazwe ezikade zizoduduza imuli kamuyi. Kube lokukhonona okukhulu kuhazwa unkosikazi Thokozani Khuphe obandla le-MDCT kanye lo-advocate Jacob Mudinda ongumlawuli wedale lephalamende ozemele ibandla elibusayo elizanu-PF. Umudinda wehluleke ukuqhubeka esethula umbiko wenduduzo ngemva kokuba abasekeli be-MDC beqalise umsindo wokumhoza waze kwalamula uChamisa osukume wakhuza abakade bebanga umsindo wacela uxolo ukuze uMudinda aqhubekele phambili. Uncube uthi kulusizo okwenziwe ngabasekeli bebandla lakhe ngoba kungasilo siko lesintu.
Kuqakathekile ukuthi sihloniphe umuyi. Kuqala kathekile ukuthi sihloniphe inkokhelo ezikhona, sihloniphe labo ababuye ukuzokhala lathi njengemuli ye-MDC. Kuyenzakala njengoba sikubonile ukuthi ngenxa yokuthi abantu ezweni laba babuhlungu kakhulu, abantu badubeka kusuke bangenelwe ngumoya wokuthi bathethise benze ezinye izinto ongamelanga zenziwe. Akumelanga kube njalo njengoba uPresident uChamisa echile ukuthi hayi nxa kuthi indawo ezinja sike sibambe nini inhliziyo silumeni imilomo yangaphansi, siqinisele loba sisizwa ukuthi siyahlabeka.
Unkosikazi Tswangirayi Jaba obhubhe ekuqaliseni kwayena ivi ngamanxeba awathola engozini yomgwaqo yena labanye bakhe bevela kobulawayo ngenyanga edluleyo. Umuyi obendele koJaba ubekwe emathuneni aweGlen Forest eHarare namhlanje. Mele iStudio 7 miseHarare nguGibson Bebe.
Aba kumpentsheni batshengisele ngokuthula emahofisini ohlangothi lwe-National Social and Security Authority i-NASA kobulawayo namhlanje bekhala ngemali zabo abangazitholi ngendlela kanye lokuthi uhulumende abengezelele leyo mali. Kubika i-intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Omama labobaba abakumpentsheni bebethe gwaqa betshengisela ngokuthula emahofisini awe-NASA kobulawayo bekhala ngokuthi izimali zabo abazitholi ngendlela efaneleyo, ngakho-ke bacela lokhu kulunyisiswe njalo zingezelelwe ngoba abayitholayo ayisahambelani lomumo womnotho okhona manje omi manzonzo. Unkosikazi Sithembiso Mhlanga, isakhamuzi sakobulawayo omunye wabathola impentsheni, uthi bayehluleka ukuthola imali zabo emabhanga.
Imina umkami besebenza Bellman Printers. Problem sifika laphana NBS kuthiwa khona sinika ama numbers sithethe kulabo abakhubazekileyo 250 abantu, ngapha abanye abangaguliyo 250 yiyo imali ezatholakala ngemande. Silinika amaphepha lawo amhlophe abebhalwe ukuthi withdrawal slip. Nxa ungalitholanga hayi ungasihluphi ngoba lathi imali yangkhona asiyazi ukuthi izatholakala.
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Elizabeth Kamoto ucela uhulumende ukuba angenele kudubo lokuswela imali emabhanga.
Imali embuye la credit. So basibeka ngapi? Bathi khona i-200 eni kwamakhadi babaholayo. Thini abanyasilayo? So basibeka ngapi? Ngokuthi nxa uhulumende esincedise. Lalaba ababuya khona besitshela iqiniso iphi bathi imali ayikho basibalisa newspaper thina kathi sifuna ukutshela abantu ukuthi nasimali engigadela ngimbolekile so angilayo ukubuyela.
Umnumzana Jincube uthi imali ayitholayo ayihambelani lemali ayeyikhupha ngesikhathi esasebenza.
Ngananzelela iminyaka yami engayisebenzayo. Ngisebenza iminyaka eminingi edidigedis about 42 years ngisebenza. So lami ngangicabanga ukubana ekuphumeni kwami emsebenzini ngizaba ngumuntu engizahlala phansi ngizidlela izimali zami. But nxa ngithi ngiyakhangela imali engizuzayo, imali yakhona ayincedi lutho.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impentsheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Tese sikhitshelwa imali esizidonetha lapha ibingamayusa. Emayuseni lapha khathesi asisaphiwa amayusa. Khathesi sinikwa ama-8 bond. Irethi yebond leyusa how much now?
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga incazelo kwabenasa lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la. Sesilama 3-4 years. Sithola ukuthi imali asitholi bathi siswipe icash vele kayikho kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi thina sakontributele imali ikuma user that so sikhona sinikwa ama 2020 la e post office kodwa isikhathe esiningi siyaxotshwa ngama manager akhona bethi hamba nini and si ill treated vele sibanjwa intengenyamazana.
Iningi labantu abatshengisele lamhlanje emahofisini awenasa bebekhala ngokungaphathwa kuhle emabhanga lasemahofisini la kanye lokudlelwa imali zabo bethi bavele abayitholi ngendlela imali yabo njalo ayisela sisindo esifana lalapho besayikhupha ilidola leMelika ngesikhathi besasebenza. Abatshengiselayo bacela ukuba uhulumende akhuphule imali yempentsheni ayipha abantu ngoba umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Izisebenzi zehofisini yohlangothi olwenasa kobulawayo zalile ukukhuluma leStudio 7 mayelana lokutshengisela kwabantu laba bethi abalalungelo lokukhuluma lentatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izigaba zelizwe eziningi zitshone zingelamandla kagesi ilanga lonke namuhla ngemva kokuba inkampani yezesa yenyuse uhlelo lwayo lokulondoloza amagesi yalufaka kuzinga lesibili uphase 2. Izinga leli litsho ukuthi amagesi acitshwa emadabuka kusa aze ayebuya phakathi kobusuku. Phansi kuka phase 1, amagesi acitshwa ekuseni aphenduke emini, aphinde acitshwe njalo emini ayebuya ntambama. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulat Kwasira utshele iStudio 7 ukuthi namuhla bacitshe amagesi okwelanga lonke ngoba bekulenkinga kwesinye isitishi esiwaphehlayo. Lokho kuthiye uzulu endaweni eziningi zelizwe ekhonona kakubi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandi weni.
Yes, indaba ezibuhlungu lezo vukankomo.
uyazi ukuthi kathesi kuyagodola kusekuseni abantwana kumele bavuke bakhuthinzele amanzi igasi layo iyadula. So kutho ukuthi abantwana bahamba begeza amazaqandayo ngoba sehlulekile njengelizwe ukuthi siplane. So mbona ngani vele into leyi ivelele ukuthini sesehlulekile ukuplana for i-energy, mbona ngani aso-extend ungasongozi ukuthi amagesi amanzi ndayehla siyangena ku-stage 2 kumbe ku-stage 4 sebe sikwazi ukuzayenzakala at some point. Kumele sifake ngesithi i-investment, sifake mbe imali, sinakane ngokuthi ikwini okungasincedisa nxa amagesi futhi ayehle singathi i-alternative energy. Mbona ngani khonapho kusehluleka khona to think about alternative energy sources singalandela amagesi kakhulu, even investing in i-hydroelectric, I mean electric power station. Mbona ngani kumele sicabange kabanzi ukuthi we don't rely on the two that we have, i-power nje leyakobulawayo angazi nakuleyinye engaziyo, but izozazezinezowanzi engempela ngapho i-investe khona kwenzela ukuthi singarelayi ngamanzi ageleze emfuleni singakwazi ukuthi lawo manzi azaba khona kusesa kumbe not. So we need to think about those alternative energy sources and other means that can help to it even igasi khona lopanye lapha kube by now the pipeline ngaso sicabanga kuhle kuhle esifika kuma cities ile gas and the having alternative energy ngabe amagesi engingasikhale ngawo kangaka ngumnandlela engicabanga ngayo.
Ukhuluma ngodaba lokusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla amagesi ezifana labo gasi lamandla esola. Kodwa sesikubonile ndiweni bakhona abanye abaphiwe imvumo amalayisensi okusungula inhlelo zesola kodwa akulalutho olukhanyayo oluphumileyo.
Kuyavuza Nkomo, I think akuphiwa amandla okuthi baphehle kodwa kule zikhali ezivuzayo imali zabe zivuza. Akula ndlela zokuthi abantu xa bedlalisa imali mbe bentshontsha babotshwe. Ngibonangani kumele siqinise kakhulu ekulweni lobugwelegwele obengabakhulu abathola amathenda bathi abathola izincwadi zokuthi baphendle igasi kumbe baqalise basungule inhlelo zokuthatha ilanga zenze umlilo esishisa ngawo ezindlini. So kunjalo kudinga ukuthi khona nasiqinise kakhulu ku-anti-corruption lapha ngoba abantu bayanikana ama-tenders ngudlu umuntu ethethe imali ayeayestokufela phecheya engenzanga lulo.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Livestock uhlelo asihluzeni bomama namhlanje sikhangela imbali kankosikazi Vimbai Tswangirai Java obelilunga ledale lephalamende emela iGlenview South njalo elilunga leMDC obhubhe ngomvulo wabekwa namuhla. Thumelani i-text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Hong Kong abakade betshengisela izolo babikwa bephazamise umsebenzi wedale lephalamende namuhla bekhonona ngomthetho ovumela ukuthi abayabe bebotshiwe bayethonisiswa kwele China. Izulu eliningi eline namhlanje lehlise inani labakade betshengisela abagcine begijimisana labezomvikela. Amalunga edale lephalamende awebandla elibusayo elama-conservatives seliqale uhlelo lwalo lokukhetha omele athathe isikhundla senhloko kahulumende yeleBhilithane ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Theresa May okanye ekhokhela ngamavoti okwamanje ongaba lakho ukuthatha lesi sikhundla ngumnumzana Boris Johnson. Sokuza fika umnyaka umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa besithi bayafuna ukwenza inkulumo ezingaqeda indubo eziselizweni kodwa kungenzakali lokhu. Inengi lilethemba lokuthi ababili laba bengahlala phansi bakhulumisane kungaba lenguquko kwezenotho kwezomnotho welizwe wona oqhubeka usiya nganxele. Kambe kungaphathisa na ukuthi uMnangagwa lo Chamisa bahlale phansi bakhulumisane. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kando Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Vekezela Madumafuzwayo. Endawonye lesikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa onguye osungula lingxoxo.
Into khona ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalayo lolu daba lokuthi nxa elizwe kufanele liye phambili kuzafanele kukhulunywe kulungiswe indaba ezimbalwa azibala ngokuthi eziqakathekileyo kakhulu ezimqoka zingu-5. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi imva kwalokho umnumzana uMnangagwa waqalisa ukwenza umthethwandaba wakhe lowo singathi imihlangano yakhe labangane bakhe abamlandelayo abalamabandla abo okungasiyo ntwese engasizilizwe. Sikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe esetshintshile indlela ahlabela ngayo esefuna ukwenza lokho okucwayiswa ngamabandla wonke kumbe singathi abantu abaqakathekile abafana le-South Africa ithi hayi kufanele kube lokukhulumisana okumqoka njalo ongasikho ukudlala i-Elders Foundation itsho njalo lama-embassy wonke esiwaziyo asekakhuluma atsho njalo ukuthi kufanele kukhulunyiswane kodwa kukhulunyiswana ngendlela eloku etshengisa ukuthi kule mpumela enhle engenzakala lapho njalo impumela eloku engathathwa ngabantu njengokuthi iyaqiniseka njalo yakhe siya phambili atsho ukuthi kuthathiswe umnumzana uMnangagwa kuphela.
Ya nanto-ke udaba umnumzana Fuzwayo wena ubona njani khona lo?
Ya to an extent ngiyavumelana kakhulu lo Babu Sibanda especially ekugcineni lapha maye sithi whatever okukhulumiswana okukhulu okuba khona kumele kube yikukhulumisana okokuthi kujongeke ukuthi ekugcineni kuyenzele abantu beZimbabwe impilo ibe ngcono. But also kungihlupha ukuthi ukukhuluma lokho uMnangagwa uyathuredi uChamisa uyathuredi kodwa kule stalemate abafuna ukuthi bakhulumisane ngakho kabakuvumelani bona laba bantu bobabili and into abafuna ukukhuluma ngazo yizinto kwakumele ukuthi kwahlalwa phansi before election kwakhulunywa behlangene kwayenziwa i-election road mapestray ukuthi ama-elections zawayenza siwathi kanje ahambe kanje kuvunyelwane yonke le into esidisputwa kathesi kwakumele yenziwe before election right. Sokwehlula ukuthi bekhulume deal before election sokumele kuze kukhulunywa kathesi. Osokuhlupha ukuthi kuthi kuze kukhulunywa omunye uthi yimi engizaphatha inkulumo. It doesn't work. Ngivumelana kakhulu osibanda ukuthi i-MDC to an extent i-right ngasithi nonxa lifuna sikhulumisane akube le mediator phakathi ukuthi sikhulumisane ukuthi iside yangaphi zwakali le side yangaphi zwakali hayi ukuthi umuntu oyi-one athi nguye futhi ozabambazena lezo nkulumo. Siyabuyela kunkulumo zezanu lezaphu. Izaphu yathi siya kuzanu inkulumo yaba yikuthi lingangena kithi lina bezaphu lizafika liziphathe njani kithi hayi ukuthi lingangena sizaziphatha njani after this.
Ye nanto-ke udaba mnumzana Sibanda kuzafa kwayenzakala yini ukuthi sibabone behlala phansi bekhuluma?
Angiboni mina ukuthi umnumzana uMnangagwa angabe elesiqiniseko sokuthi uyafuna ukukhuluma ngoba akukho kwemulizwe kumbe kwenye indawo emhlabeni jikelele okwaba lokukhuluma phakathi kwamaqembu amabili elodwa lamaqembu lisithi mina ngifuna ukuthi ngibe yime ngibize umhlangano ngitsho lokuthi kuzawuba ngaphi lokuthi sikhuluma ngani njalo ngitsho ukuthi kukhulunywa ngokuthi mina ngingenza njani engifuna ukukwenza atsho ukuthi singaphuma njani kulolu daba esikulo. UMnangagwa akafuni ukukhuluma ngeqiniso kufanele ukuthi nje sikunanzelele ukuthi umuntu angathi yena ufuna ukukhuluma kufanele lezi enzo zakhe zitshengisa ukuthi ufuna ukukhuluma. UMnangagwa utshela imedia kuphela amanga asegcekeni ukuthi ufuna ukukhuluma yena engafuni ukukhulumisana lomuntu efuna ukuzikhulumela yedwa kumbe labangani bakhe ngoba nxa ufuna ukukhuluma lomunye umuntu zikhona into ezimbalwa okufanele uzenze efana lokuthi kufanele ukhanye ukuthi wena inkulumo lezi ofuna ukuthi zenzakale uyaziqakathekisa njalo kawuthi wena kufanele kwenzakale engikufunayo kuphela. Loba sisenza ingxoxo nje sihlezi singabangane sihlangane namhlanje uma sikaze sibonane
uthiwa ngesindebele kusina kudedelwana omnye angakhulumi sekhuluma atsho kamnumzana mina ngakuthi ngifuna ukuthi kukhulunywe kodwa mina yini ngifuna ukuzwakala kuphela kulomunye umuntu ofanele zwakale mina njalo imenza faka umthetho ukuthi kukhulunywa njani imithetho yokukhulumisana iyazakala ngeyokuthi omunye wakhuluma omunye athule omunye akhuluma omunye athule ayikhona ukuthi umuntu athi hayi lanxa singaqali ngenkulumo ngifuna ukuthi singahamba lapho ngibe yimi ngedwe ngizakhuluma ngizifakele lesitulo esikhulu kwedlule sabanye and umfowethu umfowethu uqinisile mayethi yena look nxa kusiyakhulunywa kakufanele kube segcekeni ukuthi kukhulunywa ngani
ungasigqibela ke uhlelo lwethu mnumzana Fuzwayo usitshela ukubana wena ngokubona kwakho kanti vele kuyini okumele kukhulunywe ngakho
uthayeka ngekhanda futhi I think iproblem esilayo ikuthi kufuna ukukhulunyiswana ngokuthi ozabusa nguba akufuni ukukhulunyiswana ngokuthi angibe kambe abantu sifuna kubanceda ngani kulolu dubo olukhona ngayinkulumo ekhuluma ngokuthi kambe i-economy yethu sivusa njani sibambene sonke singamaZimbabweni ngakulahlupho olukhona futhi kungadinga umnangagwa luthamisa ukuthi behlale phansi bekhulume nxa besehlukhulumisa labo yi-two bekuyadingwa technocrats people abakwaziyo abantu esibathembayo abangahlala phansi kusuka kuma-stakeholders wonke kukhulunywe ngendaba yokuthi ilizwe silisukumise njani sisiya phambili in terms of economy lezinto zilelele political situation esikuyo kuphela lokho kokuthi ofuna ukubusa mbani omkhulu kunobani ngubani akusisi ndawo
umnumzana bekezela Maduma Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu obexoxa ecingweni endawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli somkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
Basanganisi ke labo besiqhibela izindaba zethu zakusihlwa kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inkulungwane zabantu zibuthene namhlanje enkundleni yeCity Sports Stadium eHarare zivalelisa umeli weGlenview South edalele parliamente uNkosikazi Vimbai Tswangirai Java yena obhubhe ngomvulo. Kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.